akumangalisi ngezinye indlela, kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi le-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Mseveri kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda, kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye, kodwa-ke asikhangeleni phela lapho esikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda, njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona. Ngingatsho ukuthi sekumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedakali, kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United States, uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo. Angizange ngizwe nangalethi langa kusolakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda, kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanyamazwe eku-Afrika. Emhlangeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle, yikho esikukhangela ikho esikuqinisayo kakhulu njengorhulumente we-ZANU-PF.
Uyori Museveni usuke eZimbabwe kathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe, angazi ukuthi ubudlelwano bulokhu busakhiwa, kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwano labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uyoweni Museveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngeyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe, ngoba phela uyona Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa, ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele layo uyona Museveni uselabangane abalutshwane, ngakho akalato enhle asilethela angasilethela yena noma angasinceda ngayo, uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo baba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo, uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwabo kuyathiyana, ngiyavuma khonokho, kodwa-ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenzeni ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalesi ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto vele ziguquke nje ngelanga linye, kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uyoweni Museveni ongamiva ayita namhlanje e-South Africa khona ngale mbijana njenge-Afrika siyasalela sile muva, kodwa-ke sebeloku sihamba mbijana sokusihamba mbijana sikhona singathe sipendane sithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa ubaba uGawule udubo lukhona ngalo ukuthi iUganda ila business zayiletha kwele Zimbabwe kutholakala ukuthi iZimbabwe international trade fair gayilani lokuthi sizama ukunceda upresident uyona imisebe ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyiqibe la ngamafitshane babukawula
mthetho ngisithi ke Dr. Masanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Africa singaphumelela siye phambili.